i-delimitation ikhangela ama-boundaries. Ngemva kokubona ama-numbers ababe bewafuna per every word, so babe sebekhangela ukuthi bequme ngaphi kwenzela ukuthi i-word ikwane lawo manumber. Abanye bayasala, abanye bahamba kwamanye ama-word. Ngakho-ke akula oyalelweyo ukuthi engene ebe yi-candidate yayiphi party nge-delimitation. Okuthiyeneyo kubana lapha wena kade ukhangelela ukuthi kuza ncintisa ukhona, usutshintshiwe usuzakwanisa ukuthi ukonteste ukweyinye iwadi engasiyo leyo kade uyikhangelele, ngoba i-delimitation ithe iquma yakuquma yakufaka kwelinye icele okade ungalikhangeleli. So lokhu asiyo into engakhalisa abantu, ngoba wonke umuntu engakhala kutho ukuthi akula delimitation eyayenzwa. Nxa ungananzelela kulama-minister lawo futhi afethwa i-delimitation yangeniswa semconstituency emabili amaminisi ngakhelwa ubaba uSimangaliso Ndlovu abasakhontestanga ngoba babambaniswa labo baba uPhuti, ungakhangela omama uNzenza labo minister Mona, bonke bacina i-delimitation sebefakwe ku-one constituency babhuqana khonale omunye wawina. So ayikhangeli ukubana nguzibani kumbe ungaphi.
Kodwa lona uhlelo lwe-delimitation lilubona njani, njengoba sisizwa kuthiwa uhlelo lolu aluhambanga ngemfanelo okwabangela ukuba abanye okhomishini sina bengavumelani lalo?
Thina angifuni ukuliqambela amanga babakande, thina uhlelo lwe-delimitation ngabebhinga lusihambelanga ngendlela efaneleyo. Ngizwa abanye bayangithaba ukuthi luwahambele kuhle, kodwa thina alusihambelanga ngendaba efaneleyo. Ibhinga baba inkulu kakhulu, ukhangele njalo ama-population ethu, ungakhangela kumbe usuka lapho oqala khona eyami constituency Bhinga North fika lapho ephetshela khona yi-284 kilometers. Ongaba ngumango osuka eHarare usiya eGweru, lokho uku-one constituency. Inkulu kakhulu okumangalisayo okokuthi sisikhayela ukuthi kumbe ingaqunywa. IBhinga South layo iphose ifike kuma-figures onalawo, incane nje kancane kule Bhinga North, kodwa layo inkulu. So sibe sikhangelela ukuthi hayi sizaqunywa, kodwa asikhangeleli ukuthi siqunywe ngemva kokukhangela umango. Sikhangela abantu abarejistile ukuvota. IBhinga ibisiba labantu abadlula 90,000 abakwanisa ukuthi abarejiste ukuvota. Ngomthetho wezeki uthi siqunywa 22,000 or just above 22,000 kumbe 23,000, yikho ukuthi abantu beyenelisa ukuba yi-constituency. So thina njengeBhinga lingakukhayelisisa sibe silama-constituency akwana amathathu egcekeni, kodwa kwadecide ukuthi kuthathwe abanye abantu bethu, amanye ama-wards ethu engezelela eLupane ngale ubana iLupane ingapi, okuyinto edanise sibili abantu beBhinga ukubana indaba singatholanga lathi ama-constituency amathathu eleyo delimitation. Icine isibona amanye ama-wards ethu esebanjaniswa sesiba makhulu okumangalisayo ama-wards, ngoba thina i-ward yethu inkulu ukudlula amanye ama-constituency, i-ward A1. So yinto sibili esihluphayo lokho. Sesikhangelela ukubana lathi njengabantu beBhinga bo sithole ama-constituency amathathu, wenzela lathi nxa sithola ama-resources ngoba ba-allocator isikhathi based on ama-constituents. Ungakhangela even i-CDF banika ama-MPs, thina sebelokhu silama-constituents amabili. Thina sikhangelele intuthuko esigabeni sethu eseBhinga.